tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 8 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe, njalo umongameli Donald Trump uthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho elizweni kuzabangela ukuthi umomo wendlala ube mubi ngamandla.
Impopho kayikho, kanti ke kuzasilela ezintweni eziningi. Na ungalungisanga lokho kokuqala okungekhoyo, uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lo mnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo elesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.
Unobhala jikelele webandla elitsha elisanda ukuvunjwa elezombusazwe ele-People's Party elikhokhelwa ngumnumzana Walter Mzembe uthi leli bandla lizasungulwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
People's Party formwa in response to ayi madoda abantu sebekhabe bakhala. We need a new direction. Umdala lo abantu labasihlambela amanga ukuthi 2017 new dispensation, akulayo no dispensation la. Abantu abasibila empini ama-liberators bethu, they are now the new oppressors.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe ngenhlamvu ze-ballistic missiles ezilichumi ezedlula ezilichumi lambili. Iqembu labokholo lwesi-Muslim ele-Iran ele-Guard Corps lethule umbiko lijabula ngokwenzakeleyo lisithi yikuphindisela kokubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani ngele-Melika. Umongameli Donald Trump ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Uthe konke kulungile, njalo wagcizelela ukuthi kusahlolisiswa ukuthi kudalwe ingozi enganani. Uphinde wathi ibutho le-Melika lilamandla amakhulu okwedlula wonke amabutho emhlabeni. Umongameli Trump usehlangene lomabhalane kahulumende omkhulu umnumzana Mike Pompeo lowezomvikela umnumzana Mark Esper esigodlweni sakhe se-White House e-Washington DC becubungula lolu daba. Obona ngobudlelwano lamanye amazwe e-Iran umnumzana Mohammed Javad Zarif ubikwa isithi ilizwe lakhe lilakho ukuzivikela kwele-Melika lanxa lingafuni ukuphehla impi. Ele-Melika libulele umnumzana Soleimani ngolwesihlanu olwedluleyo ese-Iraq limethesa icala lokuphula ilungelo loluntu lokubulala izizalwane ze-Melika lezisemhlubulweni we-Middle East. Inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho elizweni kuzabangela ukuthi umomo wendlala ube mubi ngamandla. Sokulamaviki impopho isilela, njalo lapho itholakala khona ikakhulu emkambo ensitha ibiza imali ephezulu. Ngokunjalo, inhlanganiso le ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa udaba lolu ngokuphangisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Impupho kayitholakali indawo yonke, ayisikho kobulawayo kuphela. Akula dolobha lapho etholakala khona ngokwaneleyo kunye lasemakhaya. Uzakhumbula ukuthi impupho yayisitholakala kuyo yonke indawo. Uhulumende wadunga nje amanzi wathela inhlabathi ngokuthi athi kasezukuncedisa u-GMV impupho yasikhwela ke yadlula ekhulwini ikhulu lamadola. Wavuka kusasa sesithi kayehle i-10 kg yoku-$50. Kayisabuyelanga ke phansi impupho, kwenzeka ukuthi kibe singasatholakali ngoba laba abagayisayo bathi uhulumende kancedisi, uyakhuluma ngomlomo angenzi lutho. Ngakho-ke kayitholakali, kube kunzima okukhulu kakhulu.
Ukuyini okungenziwa ukuze itholakale njengoba ilizwe libhekane lendlala engaka?
Kumele uhulumende athembeke, enze izinto ngendlela efanele, kube naloko okuthiwa i-policy consistency, ukwethembeka ekuthini ungathembisa into uyayenza. Kungabi lokwenza izinqumo ngesivuka mpunzana. Ahlale phansi lalabo abagayisayo, ahlale phansi labamele abathenga, ahlale phansi lezisebenzi, kuxoxiswane kuphume lento ezakwenza ukuthi abantu bonke bathembe ukuthi izinto zizahamba ngendlela efaneleyo ukusiya phambili. Ngoba ongasekho yikuthembana esithi confidence kayisekho ebantwini, kabalithembi ibhondi abantu, kabamthembi uhulumende abantu, kabathembi izinqumo zakhe. Ngakho ke ngayesithi imali ngizalipha gayisani lihambise impuphu ezitolo, le etholakalayo engabe igayisi ihambise yemkambo omnyama enengivele kayigayiswa, kube sokuqhubeka nje kusiya phambili ngoba kusathenjwayo.
Ubona kusiba yikusilela kwempuphu kuphela yini, kumbe kukhona okunye esingabona sokusilela lakho elizweni?
Kuningi okuzasilela. Okokuqala vele okusilelayo nguhulumende othembakeleyo, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, uhulumende ohlonipha isekelo sombuso, uhulumende othembakeleyo kwabamabhizinisi nakwabathengayo, uhulumende othembakele kubantwana besikolo, othembakele kubazali, othi angakhuluma into ayihloniphe. Akekho lowo uhulumende, nguyoqala nje ongekho, sekusiza impuphu kayikho. Kanti-ke kuzadlulela ezintweni eziningi nxa ungalungisanga lokho okokuqala okungekhoyo. Uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lo mnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo elesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Unobhala jikelele webandla elitsha elezombusazwe elisanda ukubunjwa ele-People's Party, umnumzana Lloyd Msipha, uthi leli bandla lizasungulwa ngokusemthethweni kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. I-People's Party ikhokhelwa ngumnumzana Walter Mzembi, owake waba ngumphathintambo kahulumente kubandla le-ZANU-PF, njalo oke wabotshwa isethweswa amacala enkohlakalo, wabaleka elizweni wayaphephela kwele-South Africa. Umongameli Mnangagwa esethethe intambo zombuso. Iningi lamalunga ibandla leli laliziphatha amandla zebandla le-ZANU-PF, kusabusa umnumzana Robert Mkabe. Kulelinye njalo ibandla elikhokhelwa umnumzana Xavier Kasukuwere, wayengumphathi intambo wezabelo. UChris Gandhi we-Studio 7 uxoxela umnumzana Msipha ukuze sizwe okuningi ngebandla le-People's Party.
Ama mine bathathe wonke amandla afana ukuthi a-administrate ngabantu. Amandla ebantu sakhona ku-1980 ngathesi bona yabathatha amandla. Ama-politicians wale power, abantu abaselalutho bazinika ama-mine, banika amathiwe izinto. Amathiwe avela la afika eZimbabwe agqoka amasuthu, basayinisa amadili, ama-locals awalalutho abalutholayo. So i-People's Party iformwa in response ukuthi hayi madoda, abantu sebekhale bakhala, we need a new direction. Umdala lo abantu laba basiqambelanga ukuthi 2017 i-new dispensation, akula new dispensation la. Abantu abasindela empini, ama-liberators ethu, they are now the new oppressors. Abantu eZimbabwe basejele, ilizwe lonke ijele, akuswela free assembly. Bongo MTC babo bonke sebetshona bethini bebhula bangabuthana laphana babachaya. Sawusola Freedom of Association. Sina sithi hayi madoda, this has to change. We are asking ubaba lo no, ngachiye i-presidency. Abantu bathi balungisilizwe, abakwanisayo, yena sehlulekile. 2 years down the road, the economy is worse, isibhedlela ziyavalwa. Abantwana balamsebenzi bayakhoza, bangena the wayima se-South Africa. I would have said it's delivery. He must do the honorable thing and step down.
Ye manje ibandla leli likhokhelwa ngubani, njalo ungasipha amagama enkokheli esikhona okwamanje?
For now, People's Party still a full compliment yabakhokheli. Right, we are an alternative government. This is a launch amabizo onke. It's a launch in a month or two as we are. But the leader of the People's Party, who former Foreign Affairs Minister and long-time serving member of Tourism Ministry, Dr. Walter Mzenzi bonke ndiyamazi.
Ye manje liza hambisa njani inhlelo zebandla njengoba inkokheli ingekho elizweni?
Ah, inkokheli yabuya ekhaya. Ngazi sikhokhela siyabuya ekhaya. Kathesi ku planning period. Ekhaya siyabuyela, akuna muntu ozeke ukubuyela ekhaya. Sonke siyabuyela ekhaya. Ubotha bona khona fana babotshwa kangaki besilwa lo Smith. Babotshwa kaningi. That is not a fear. Lokhu ngazi sihamba siyahamba. And the time will come shortly, says Buyela. Arrest umuntu is not something you can use to have a habit. No, it is part of the human experience if you want to lead. And we are ready to take that on.
Sesike sezwa ukubana abanye abafana lomnomzana Sevia Kasukuwere labo bebefuna ukuthi basungule ibandla. Lizabambana labo yini kumbe leli ngelinye ibandla elizimele?
I-People's Party ibandla elizimele, but ayivaleli abantu anybody nxa umuntu efuna ukubuya. It's a People's Party. Nxa umuntu efuna ukubuya uzojoyina i-People's Party, akula muntu oyaliswa. It's a People's Party. But at the moment, my understanding is okasikwene babebandla labo bodwa.
Lo ngumnumzana Lloyd Msipha, unobhala jikelele webandla elitsha elithiwa People's Party elisanda ukubunjwa kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseBhilitane. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Abantu abathathu batshonile engozini yomgwaqo, abanye balimala ngemva kokubhewuka kwebhasi yezubukho emgwaqweni webulawayo leGwanda eduzane leChipangani. Kucatshangelwa ukuthi umtshayeli webhasi le ubeyigijimisa ngamandla wasehluleka ukutshayela kuhle lapho umgwaqo obujika khona. Imizimba yama-rangers amabili asebenza eZimpark abengabonakali kusukela ekupheleni kwenyanga edluleyo itholakele endaweni yesporing le-Long Island kuLake Kariba. Ibotshwe izandla njalo isiwe esibhedlela ukuthi kuphenywe imbangela yemfa. Ababili laba ngumnumzana Timothy Tembo lo mnumzana Mabharani Chidumo njalo bebelamanxeba amaningi. Abazi ngalolu daba bathi ama-rangers la ahlangana labantu beZambia ababezingela ngokungekho emthethweni bazama ukubabopha. Iziphathamandla zebandla leZanu PF kanye lepolisa zimiswe phambi kwedale likamantshi izolo zisetheswa icala lokwemba igolide ngokungekho emthethweni eChegutu eDavid Whitehead. Iziphathamandla lezi zivalisa ilunga ledale lephalamende umnumzana Dexter Nduna, umgcinisihlalo wabatsha kuleli bandla eMashonaland West umnumzana Vengai Musengi, lesiphathamandla samapholisa umnumzana Wanda Chisikwa, njalo umgcinisihlalo weChegutu Rural District Council umnumzana Tatenda Gwinji laye ubika wakwenza lokhu. Icala abaletheswayo libika lenzakala ngemva kokuba abemba kule indawo ngokungekho emthethweni bebulale ipolisa, njalo leyo indawo lapho okwadutshulwa khona umnumzana Taurai Mutandwa obikwa wayekhokhela iqembu leTeam Vaka elihlomileyo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Sibonga njalo labo abasilandela kukhasi lethu leFacebook eleVOA Indebele lapho esilive streama khona.
Zivulwa isikufisi sakhona sikhwezwa lokuyana kokuthi angazi imali iyothathwaphi. Namhlanje izitolo eziningi zilampuphu ekhaya. Sicaka amakhanda masicabanga ukuthi abantwana sizobaphana uma impuphu zingekho. Sicabanga ukususa impuphu eSouth Africa isekhaya kungumsebenzi onzima khonokho. Asize size sikufisa okusemoyeni wethu ukuthi alubana kathesi ngasenesi sikhathi umnanga lezana yakhe bayaphuma bephele. Saze sahlupheka kabantu, saze sahlupheka. Izulu kalini, sicabanga ukuthi izifuyo sizazithini. Emasimini sokuchila, phandle egangeni ukuthanyelwe ngumthanyela kulatshana. Phezukalo kwempuphu leyo ibisibiza 500 rand. Izano alibaniyenza izulu njengoba linganiso beke bebuye behlale phansi belungise indaba yabo yezaphu negugrawund. Otherwise izulu lizane sike siye buthwa nje amathambo abantu esingawazi ukutyalele ngapi. Kube buyiwe enjeleni beke beyilungisa izinto abazenzenzelela abantu labo bethu. Laba abanisi bethu alibana bakhe behlise umoya bakithi besifundisele abantwana, abantwana befunde. Ziyavulwa kathesi sibhadale isikhulu ifise amabalisi bakufundisa 2 days a week. Siyabonga okhulumayo ngosematopo South PK ematopo South. Siyabonga.
Yebo madlela, ngidinga umna wami othiwa nguJabulani. Manje ngimzwele Dugu, uthiwa useDugu. UJabulani uthaka namadlela, uthakamshina. Ngiyamcela ukuthi lapha khona akhulume. Abantu sebephelile ngapha ekhaya. Kumgabazi, kabazi, bonke abantu laba abatshonayo kayazi. Lapha khona akhulume ukuthi ungaphi, alaye amphendule ukuthi khona uyangizwa. Manje ngumzele Dugu, uthiwa useDugu. UJabulani uthaka namadlela, uthakamshina.
Ya, mina ngikhuluma ngogameli Sencube ngisekheze matopo. Siyabonga kakhulu Studio 7 ukusinika ithuba lokuba silethe imbono yethu. Mina into nje engathi yangihlupha kakhulu yikuthi uPresident Dodo wavotelwa ngabantu. Nxa ungalalela abantu bekhalaza kuye bonabo bantu adiwe bamvotelayo bamfaka embusweni. Nxa bethi inyama basayenelisi ukuthi bayidle abantwana ngenxa yokudlula kwesimo esiselizweni, ukuze impendulo yakhe ithi le into etshengisa mhlophe ukuthi umbuso khona lo elizweni awusiwo umbuso wabantu, umbuso nje okwenza izikhuso zayo labo abaphethe umbuso, ngoba ngakho kutshengisa mhlophe ukuthi awukhethwanga ngabantu, uzingenele nje ngeyakho intando yokuba kwenziwe naleyi khuku eyenziwayo. Ngathi ilizwe leZimbabwe angeke lafa lalunga lavuka, alesi kuze kuphume yona laba abantu abaphethe abayibo abangena ngekhuku embusweni. Siyabonga kakhulu Studio 7 namathuba esinikeza wona. Mina ngisekhesi
igama ngeluleningcube ngiphuma kwelesezimbabwe ukuhlala ngihlala ngaseSouth Africa eThekwini. Ngithanda ukubingelela imihlobo zami zonke zakuncube ngithi linjani enkobokwa, linjani eJabewa, linjani emaulukuhle la engiphuma khona. Mina iZimbabwe ngiyibone iyi-country ezophumelela. Sicela nje ukuthi intshunje i-president engathi ngumntwana wasecreshi ohanjiswe ecreshi ayethiwe edlale nabanye abantwana. Mina angikaze ngibone i-president enjalo. Lokho engaba yini empilweni yami? Hhayi, babekubonile abakukhulumayo ukuthi ilizwe lingisala libuswa zinyoni. Silindolwanekela yatsha yathi leli lizwe selibuswa zinyoni, yayisikubonile kudala. Ungabheke izitalada zifile, ubheke ama-industry avalwe. Abantwana baseZimbabwe bayahlupheka, akulamali estraight. Namasithi siyaplana ukuthi uyayakha ekhaya, uyayakha kuphi? Imali uyithatha ngani? Emabhenki akulamali. Yona le umkuba abasinika wona kodwa wukho. Ngiyabonga Studio 7, ngiyalibulisa lonke ngithi sanibonayo. Nilale kahle.
Kathi singumlaleli esithi i-Life Prof, abantu bonke abakhulumileyo, bonke abakhulumileyo, mina ngithabazi lokuthi bakhulumani. Nxa libabuza ngisithi licabanga ukuthi kwenziweni, abantu bathi sicela i-government ilungise. Ithi mina ngithi abantu bangakhulumi besithi bacela i-government ilungise. Ithi asisafuni i-government kamlangagwa ibe khona eZimbabwe kuphela. Once kuyaswelakala noyedwa okhuluma iqiniso elifana lalelo, ngosesihlupha isikhathi side. Hawubani.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lani lilakho ukuthi amazwi enu abalwe emoyeni. Lingasithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngithanda njalo ukubonga labo abasilandela kukhasi lethu leFacebook lapho silive streama khona. Silo Vasco Nyaningwe Moyo, silo Sikhumbuzo Moyo, silo Kwanele Trust Ndlovu, uVirginia Macebo, lo Phesha Nzuza uthi livuka njani sililalele lapha eJohannesburg. Unyaningwe Moyo yena uthi labo abe People's Party bengadlali ngathi ngoba yibo abakade bephethe all along bekuzana PF. Ukhoselihle Mbiwa Ndlovu uthi livuka njani ngilalele lapha eGoli mina ngibuya eLupane kwamadwala kunzima kwelakithi. Umwando Nzala uthi yena ubukele eseLusaka eZambia. Liqhubekeke lisixhasa siyabe silethulela indaba ezijiyeneyo lapha emsakazweni wenu weStudio 7 lamhlanje ekuseni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo eVenezuela, uMnumzana Juan Guaido, ungene ephalamende yalelo lizwe izolo ntambama ngenkani, ekhatshwe ngamalunga abasekeli bakhe kuleli dale. Ngemva kwamalanga amabili, ibandla elebusayo ele-Socialist Party likhethe eyalo inkokheli yephalamende. Lokhu kwenzakalela nxa bezomvikela abasekela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe bebanqabele ungena. Bafike bahlabela kodwa kwacitshwa amagetsi, baqala ukumemeza ukuthi uMnumzana Guaido nguye umongameli weVenezuela oweqiniso. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika silethulela ihlandla lethu lesibili lengxoxo loMnumzana Ngqabutho Mabhena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran uMnumzana Qasem Soleimani ngeleMelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
I-America kumelanga ingenele. Ikhona inhlanganiso yezizwe zomhlaba, United Nations, eyiyo okumele ilawule indlela yokuthula, ibuye lomhlahlandlela wendlela yokuthula e-Middle East. I-America ilandele ama-agreement awe-United Nations, hayi ukuthi yona ibisisenza ngaphandle kwehlanganiso okuthiwa United Nations. Sabangathini ukuthi nxa u-United Nations ekhokhelayo, iyanelisa ukuthi ithulise umsindo osungalosovuka emikhina. Sathi sivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokhu singabizwa lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokhu kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Nxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist, laziwa kanganani? Ndiza kuncintisa kukhetho njalo libona ingani landingamisana lala avele selodumo awezana uPF leMDC.
Ibandla leZimbabwe Communist Party libandla labasebenzi. I-Congress ebesilayo ngoDisemba kobulawayo ithe yona kumele sigxile ekwakheni ibandla, sigxile futhi ekuhlanganiseni abasebenzi ngoba siyabona ukuthi kunama-unions esingathi ngolwasenze na-organizer ku-same sector kodwa ba-divided. Thina okwethu nje njengamakomanisi ukuthi kumele sakhe ubudlelwano kube lokubambana. Andubana-ke sesiyahlala phansi ngo-Agasti 2022 sesibuzana ukuthi kambe njengoba ngo-2023 kulo khetho kumele thina njengebandla leZimbabwe Communist Party senzeni ngendaba yokhetho. Ngoba thina njengeZimbabwe Communist Party asikwazi ukuya ekhethweni sihamba sodwa singenabasebenzi. Kumele sihlale phansi sivumelane labasebenzi ukuthi nxa sisiya ekhethweni sihamba njani. Yikho kwakhathesi i-Congress kuthenga kasatheni ibandla leZimbabwe Communist Party futhi kube le ngxoxo phakathi kwethu lama-unions aseZimbabwe. Yikho lapho kuphuma khona isixazululo ukuthi thina sithini ngondaba yokhetho.
Lo umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Lapha ke omunye wabalaleli bethu ngizafika kuye kodwa kwakhathesi uMwanda Nzala uthi laye usibukele uMbongiseni Mercedes Dlamini uyasibingelela uDecent Golide kaJamela uthi salibonani Studio 7 angiseRandberg. UDavis Khumalo laye usinika amavuko ukuthi ke uLawrence Lothemba yena usibukele seDurban uNorman Ngwenya laye uyasibingelela. UNorman Ngwenya yena uthi uyazini loyo okukhulunywa ngeAmerica kahambe. Uyadlala wena kayazi into ayikhulumayo. Yebo ke Ngwenya ubelobile ube umnomzana Ngqabutho Mabhena. Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party bona ke bethule umbiko besola okwenziwe iMelika ngokuhlasela lokubulala isiphathamandla sebutho leIran. Bathi bona vele injongo yokuthi bandlaleli libunjwe yikuthi lilwisana lalaba ababiza ngokuthi ngama-imperialist, lithi indaba amazwe lawo athuthukileyo abamhlophe kuyiwo angenela endabeni zamanye amazwe. Yikho ke lapho sixoxela, yikho ke lokhu ade ekuchasisa. Namhlanje ke kwezomculo ke sikambe ngoludala sizwe umculo kaSolomon Skuza uja solo phela esithi Love and Scandal.
Of the licking for fun.
Solomon Skuza uja solo isithi Love and Scandals. Usilobele njalo uNorman Ngwenya ukhanya lokho ethwalela ubhulo izimelijongele eMelika njalo uthi no one will vote for that party. Yebo ke sikhulume ngeZimbabwe Communist Party, sikhumbulele People's Party, sikhumbulele kaKasukuwewe. Singake hlukani ke sikhangele bezikhokhela sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina. Lo umongameli Donald Trump uthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Uhlupho lokusilela kwempuphu lokho luqhubeka elizweni. Olivalelisayo ke ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.